abantu bathanda izinto ezithile ngaye ubaba umgaba ukuthi wayengumuntu ongela kusasa nxa ekuthanda uyakuthanda nxa ekuzondela uyakuzondela angathi siya endaweni enje uyabe ezakwenza khonokho kodwa ke elinyisekana nje labantu basuke banakane nje ngoba abantu bezimbabwe ayinto uyakwazi ukuthi bavele ubaba unkomo father zimbabwe bamenza iqhawe labo kakhulu before anything else basuka banakane isikhathi esanake sukura wondi nokungatholisi kwakhe but into esuke isichaze thina abantu bemathebeleni south isijabulise ukuthi ubaba umnangagwa ulendlela yokuphatha ngayo izinto epholisa imimoya emanyanisa abantu ufaka umoya wakhe ekuthini othuleyo sethule uyahamba kabothulwa zithili akunani lokuthi umnangagwa wakho wakhuthukiswa wakwakhuthukiswa nangumgaba
manje kusasa-ke nxa kungaba nguye umongameli mnangagwa kumbe abanye abakubandla lezanu p f abafana lo mnumzana Parents Shiri lo mnumzana Chiwenga nxa kuyikuthi abanye lokhu bebuhlungu ngodaba lwe-gugrawund
okunye kungabantu osukukhuluma nge-gugrawund ngabantu ababengakazalwa abanye kaziwo abantu bakithi kabazange bakubone khonokho mina ngize ngingakhuluma ngayo ngoba ngayibona ngayazi so-ke thina abanikazi bobuhlungu asikhulumi kakhulu ukwedlula bona laba abantu asebenikwa izimali ngabanye abantu ukuthi bakhulume ngabo irwanda leyana ngo-1994 baxhabana kakhulu abantu labana kwafa abantu abafika almost a million ngo-1994 in less than 3 months 100 days umongameli mnangagwa uselokhu eletha njalo imizamo yokufaka o-national peace and reconciliation commission eyokuthuma ubaba uvice president uthembu mohati njengoba engumuntu who is exactly and zipra ukuthi akhulumisane lezinduna first and foremost kayenzakalanga umhlubu lo wemathebeleland region wonke igugrawund yayenzakala kwezinye emidland emathebeleland north and part of matsouth matsouth ngitho ngikhumbula iplumtree lechez ikakhulu isiselini ukuthi kwaba legugrawund kuwo-bed bridge and northern Rwanda angazi ke